Siyabonga endimi yakhe mwakhalele ngokusethulela uhlelo ngendaba ze ngolimi lwesingisi. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba ze Zimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Qakathekile ukuthi uhulumende ka Robert Mugabe usitshele ukuthi i-15 billion ingapi njalo umsebenzi ingapi. So qakatheke kakhulu ukuba nasesiyenza lo ngaphansi komthetho langaphansi komthetho.
Inkulungwane zabasekeli bebandla le-MDCT zingene ezitaladeni eHarare zitshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Kwele South Africa khona amakhulu abasekeli bebandla leZimbabwe People First batshengisele labo ePitoli besithi bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota.
Ama-demand wethu, they are simple. Sifuna freedom. Sifuna ukuthi i-embassy yethu iye eZimbabwe. Ikhulume neParliament ukuthi abantwana bahleli South Africa, abantwana bahleli UK, kufanele sibavumele bavote.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu ezifa ithi ile ndaba ezimnandi kubasekeli bomdlalo wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane zabasekeli bebandla le-MDCT zingene esitaladeni seHarare namhla zitshengisela ngokonakala komnotho welizwe, ukuswelakala kwemisebenzi, ukucatsha kwemali yamadayimana engamabhiliyoni alitshumi lanhlanu lokunye okunenginengi okuhluphayo elizweni. Lanxa kungazange kube lodlakela, amapholisa ake aphosa intuthu ehitshayo ngesikhathi lokukutshengisela kubanga edalele parlamente. Kubika uMavis Gama.
Ngenye yengoma leyo ebezihlatshelwa ngabakade befola laba betshengisa ukuthakazelela umkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai obekhokhela lokhu kufola ekhatshwe ngunkosikazi wakhe u-Elizabeth. Basukela endaweni eyaphiwa igama lokuthi Freedom Square libandla le-MDCT. Inkokheli ye-MDCT ivezi ukuba enye injongo yalokhu kufola okwenziwe ngokuthula yiwukhuthaza uMongameli Mugabe lenkokheli yebandla lakhe ukuthi badinge indlela zokuqeda ubuyanga osebubhahile elizweni kanye lokungathembeki osekuphazamise isimo somnotho. Bathi bafuna njalo uMongameli Mugabe atsho ukuba ikuphi njalo yasebenzani i-15 billion etholakale ekuthengisweni kwamatshe aligugu amadayimani lokuthi enze ibe khona leyo misebenzi ayithembisa uZulu phambilini kokhetho lomnyaka ka-2013. Lanxa amapholisa ayebegcwele indawana yonke uZulu lenkokheli okubalisa umnumzana Tsvangirai, basuke lapho oqala khona i-Freedom Square, bangena umgwaqo uRobert Mugabe, bajika ngoJulius Nyerere, bayangena uNelson Mandela, sebelubhekise edale lePhalamende lapho abavinjwe khona befuna ukwethula incwadi yezikhalazo. Umnumzana Tsvangirai wethule amazwi akhe e-Africa Unity Square. Emazwini akhe uTsvangirai unxoma uZulu oqunge isibindi ukuza kulokhu kutshengisela ethi yisibonelo sokuba sebedini wabantu ukube lokhe bencindezelwa kumalungelo abo. Uthe imizamo yamapholisa yokuvimba lesi sehlakalo lihlazo.
Mugabe has no solution to the crisis because he is too tired.
Usephelelwe ngamacebo uMongameli Mugabe awukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo ngoba sediniwe. Lamuhla sithi kuye kasuke esikhundleni ayephumula. Kasitsho ukuba sifuna ukugenqula umbuso ngokungekho emthethweni, sithi thina makasuke ngokuthula ayephumula.
Izolo idalele High Court liphe imvumo lelibandla ukutshengisela lifola okuke kwadluliselwa phambili kuviki ephelileyo abezomvikela lamapholisa ngaleso sikhathi bethi bengafuni kuphazamise umhlangano kamongameli Mugabe labalwa impi yenkululeko. Unkosazana Lindiwe Makulumo, ngowesifazane osesemutsha oyisakhamuzi sedzibarasekwa engunobhala jikelele kwezokukhankasela umhlangano edolobheni leHarare uchaza ukuba kungani ephatheke kulokhu kufola.
And then bake baqala nda ukubuyalayala but kathe sibona sithabile ukuthi sizokuthiwa igwetha lethu uNelson Chamisa lo lokuzeni noDouglas Monzora baphiwe imvume yokuthi sinjani sitshengisele ilizwe lonke ukuthi sibonakale ukuthi nje abantwana beZimbabwe sikhalelani. Sifuna okokuqala sifuna i-15 billion yethu yena leyo yaswelakalayo njengabantwana abancane sifuna ama-thousand yethu siyafuna.
Unobhala jikelele ebona ngezabesifazane Secretary for Gender Youth Wing uNkosazana Sithabile Mlilo yena uze evelele kobulawayo.
Hayi ngqambo labantu bebaningi sonyathaba ngoba kulema youth amaningi kakhulu ababuya kuzo demand imali yabo. Nxa abantu besithi khona abatholi i-15 billion yethu so thina sibuya kuzo demand ama-$1,000 yethu ngoba nxa besithi ababoni i-15 billion thina lathi ku-population si about 15 million abantu so omunye nomunye umelise demand $1,000.
Umnumzana Gift Siziba yisakhamuzi seHarare njalo engomunye wabasakhulayo abaze kulo mkhosi ngoba ethi kuyiyona ndlela ezafuqa uMongameli Mugabe ukuthi alungisise umumo welizwe.
I-decision evele ku-High Court yeZimbabwe ukuthi i-demonstration le iqhubekele phambili and ngizwa ngikhululekile kakhulu kubana thina njengabatsha qakathekile ukuthi ihulumende ka-Robert Mugabe usitshele ukuthi i-15 billion ingapi njalo umsebenzi ingapi. So qakatheke kakhulu kubana sesiyenza lo ngaphansi komthetho langaphansi komthetho.
Unobhala we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele intatheli izindaba ukuba okwenzakale eHarare kuzasabalala kuye lakwamanye amadolobha amakhulu lamancinyane njengendlela yokutshengisa uMongameli Mugabe ukuba abantu sebediniwe ngombuso wakhe. Baqhubeke behlabela abekade betshengisela laba sebelubhekise Africa Unity Square lapho abagqibe khona lumbuthano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Sizahlaziya lolu daba kabanzi kumzuzwana elandelayo. Kunjalo nje amakhulu abasekeli bebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lamhlanje bebetshengisela emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria kwele South Africa besithi bafuna ilungelo lokuvota bekhona le kwele South Africa. Bebecula begiya kanye lokutshaya phansi ngentonga besithi bazimisele ukuletha umbuso omutsha eZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ixuku labasekeli beZimbabwe People First ZPF abafika amakhulu amahlanu bafike bengasadlanga nkotshana ofisini yomeli weZimbabwe ePretoria besithi bafuna ilungelo lokuvota bese South Africa. Lamalunga lelibandla ungakapheli umnyaka lizelwe abevele zabelweni esijeneyo kwele South Africa. Osaphethe isikhundla sokuqoqwa kwenhlelo zalelibandla kwele South Africa umnumzana Lawrence Mavaire uthi bakubeke kwacaca bafuna uhulumende weZimbabwe abenzele khona.
Amadimandi wethu they are simple, sifuna freedom. Sifuna ukuthi i-embassy yethu iye eZimbabwe ikhulume ne-parliament ukuthi abantwana bahleli South Africa, abantwana bahleli UK kufanele sibavumele bavote. It's simple because it is their right. That is our only demand.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana John Jwara osuke esabelweni sakwaZulu Natal ezoletha isikhalazo sakhe mathupha uthi akathandabuza ukuthi ivoti yakhe izahlengilizwe athi selibhidliziwe iZANU-PF.
Ilizwe selifile seliphelele nya. Uhulumeni nje awuseko kuyilizwe nje lefamily yakamgabe. Kufanele sibuyisele i-dignity yezwe lethu ukuthi wonke umuntu abe namalungelo. Hayi ukuthi uhulumeni sisusabe uhulumeni ukuthi masikeza saveza inhloso yethu bese basilethe amaphoyisa azosishaya. Kufanele sibe namalungelo nathi njengabantu.
Amalunga lelibandla achaze ibandla lawo njengelilomo esihluko elilokuthula kanti lokhu bebekugcizelela langengoma zokholo. Osaphethe isikhundla sokuqoqwa kwenhlelo zabatsha kuleli bandla umnumzana Darlington Sibanda uthi uthokoze kakhulu ngosekelo olutholwe libandla lakhe kwele South Africa.
everywhere you go now abantu bayajabulela umzabalazo eHubro Berea la emphuma khona ewardini yami. We are holding ama meetings at least once a month and siya mobilize. Come 2018 siyangena estate house, come 2018 siyogovena, the people shall govern.
Ugwalo lwesikhalazo zabebetshengisela laba lwemukelwe ngomunye wesiphathamandla ze-ofisi yomeli weZimbabwe wathembisa ukuthi luzasiwa uhulumende eZimbabwe. Ukungezi komeli weZimbabwe ukuzokwemukela lolu gwalo mathupha kubathi ukuthelisile abebetshengisela laba. Loba nje amabandla amaningi aphikisayo esehluleka kaningi-ningi ukubamba ngamandla uhulumende weZANU-PF ukuthi abaphe ilungelo lokuvota besemazweni, abasekeli bebandla le-ZPF bathi lesi sekuyisikhathi senguquko, kanti njalo bathi okwakhathesi akekho ozaba lamandla okuyivimba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhla sisebaitbridge njalo sixoxa lomeli walesi sigaba edalele ephalamende unkosikazi Sipho Dube ngomumo wendlala. Siyakwamukela kuhlelo Madube.
Ngiyabonga baba.
Injani indlala kona ngapho?
Hayi kubi, abantu abazange badobhe lutho. Daba lwendlala lukhulu eBaitbridge. I-government yayithembisile ukuthi izafaka abanika abantu uhlelo lokudla. But ukhanya eBaitbridge uhlelo lwangikhona olokuphiwa abantu abakalutholi. Ngaphandle kwaumumbu othengiswayo. Umumbu lothengiswayo uthengiswa nge-$15 ebantwini. Kodwa ke ukuthengisela umuntu wonke. Nxa usithi uthi uyakhangela umumo baba owendlala esikhuluma ngayo, kulamba abantu abangene alesiyo ukuthi bathole yona i-$15. Thina sasicabanga ukuthi abantu nje kuzayenziwa i-drought days, abantu baphiwe ukudla mahhala, bese kusithi laba abangani phaa bayathola kube yibo abangathenga umumbu lowo nge-$15. Kodwa akunjalo, abantu kufanele bathenge umumbu nge-$15. Ungathi uyakhangela lapho umumbu lo wahanjiswa khona, wahanjiswa ku-GMB wokuthi abanye abantu bahamba 20 kilometers or 40 kilometers ukuthi bayefika khonapho okuthengiswa khona umumbu. Umumbu lo ukuthi wehlisiwe i-$15. But ungakunanzelela manje, nxa umuntu esuka lapha asuka khona ku-40 kilometers or 30 kilometers esiyathenga umumbu lo, kuyabe sokufanele ukuthi agade e-GMB aphinde futhi awugadise lowo mumbu ukuthi ayefika emzini wakhe. Evele yena engelalutho aphinde awugayise. Ngikhuluma nje ngiyemaphandleni namhla, ngifice enye imuli ekutshengisa ukuthi kabalalutho bewomsimlomo besidla isihlahla okuthiwa ngumkhomo, bethi umumbu ukuthi ukhona i-$15 asanelisi ukuyawuthenga.
Othole besidla isithelo somkhomo benza njani? Basidla njani? Bayasipheka? Kwenziwa njani?
Bayafaka umkhomo lwana emanzini uncibilike. Xa usuncibilikile sebefaka ichukela, sebegoqoza. Abaye belechukela bayafaka ichukela bagoqoze. But nxa ungelachukela ikuzigoqozela nje uzidlele. Kumbeni kwesinye isikhathi batheke ngawo iporridge. But khonapho kwena le ndawo efike khona bebengelayo yona impuphu yokuthi bapheke iporridge.
Abenhlanganiso ezizimeleyo abaphathisa abalambayo kalikababoni?
Kuke kwaba le ndaba nje eyokuthi abantu baya kule social welfare ebinika abantu abadala, bathiwa baholiswa imali, beholiswa ama-20, ama-20 angikhona I think bahola kabili. Ngunyaka ophelileyo naloku, siyakubo November, December. Bazothiwa umumbu abantu abadala, kuthiwa abantu abakhulileyo umumbu lowo lawo bahole kabili. Imali yokade kuthiwa ivela ku-Health Division, umumbu kuthiwa yi-social welfare. So yikho kwagcina khonapha, akulahlelo olunika abantu i-staff okwakathesi. Abantu kuthiwa kabayethengani umumbu nalowo owe-$15. Ngokuthi umumbu nalo ukuthi abantu bayabhalisa ngosobhuku, usobhuku abhalisa abantu bakhe lezithupha. And then umuntu nxa esesiye-GMB laphana uyahamba lani nelizwe likasobhuku wakhe, ibizwe lakhe liyabe likhona le namba yakhe yesithupha. So akula angikaboni organization encedisayo ka.
Selike laluthela yini edalele parliament njengomeli wesigaba loludaba?
Ya, edalele parliament sikhuluma ngendaba yendlala kuzaze ku-announce ukuthi sokulendlala. Wakhulunywa ukuthi abantu bazaphiwa. Kuzaphuma i-program yokuthi abantu baphiwe ukudla. Kwakhulunywa ukuthi amalowo mumbu anti nxa kuphiwa laphana anti kulokuthi abanye abantu bayazitholi balakho abalakho okokuthi ababalayo imali yokuthi bayathenga kuyakhangelwa nje. Kwathiwa ama-$15 la kuzabe kuthengiselwa abantu abanjani laba abakwanisayo ukuthola bayehlisele. Wehlisa umumbu nalo kwathi ube yi-$15 but ukukhulunywa silo kwathiwa khonkhona abantu bonke kufanele bathole ukudla. Ezilongo engumzimbabweni wonke umuntu affecthwe i-drought and ufanele athole ukudla. Ngabona kwakhulunywa kakhulu sibili ngendaba yonaleyo but okusalayo ku-ground ukudla asikakubona kukafika. Kodwa i-parliament sibili yakhuluma ukuthi kufanele wonke umuntu athole ukudla.
Hayi, isikhathi sesidliwe nguMangoye Madube, phosa elokugcina.
Uhulumende kancedise kakhulu ukuthi ukudla kakubuye phansi ebantwini abantu bathole ukudla. Okudla sibiloko kuncedisa ukuthi abantu bengafi ngendlala. I-$15 abantu kabayenelisi abalayo.
Hayi, bekukuhle kuba lawe kuhlelo Madube, siyabonga.
Lami ngiyabonga baba.
Ngugama
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo nkosikazi Sipho Dube umeli weBainbridge edale lePhalamende. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yenxa kukhona elifuna sikhulume ngakho khona ngapho emaphandleni lisithinteke sizalitshayela ucingo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Women's Round Table sihlaziya imisebenzi enziwa ngabesifazana selokhe elizwe lithole uzibuse. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Somalia sebulale enye intathelizindaba uHassan Hanafi Haji obesetheswa icala lokusebenzelana lenhlanganiso ye-Al-Shabaab ukubulala ezinye intathelizindaba. Abakokhelayo kukhetho lokudinga abazamela amabandla athi elama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton kanye lomnumzana Donald Trump owama-Republicans
bakhangelelwe ukunqoba kukhetho lwama-primaries oluza kwenziwa ngolwesibili. Njengokwethembisa kwethu ngaphambilini, ukutshengisela kwabebandla le-MDCT eHarare namuhla bekhonona ngokunyamalala kwamabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola. Lezinye inhlupho ezibhekane lozulu weZimbabwe kubikwa kuphumelele kakhulu ngoba abantu beze ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu uNkosazana Nyari Mashamombe endawonye loDumisani Mleya intatheli zindaba elodumo.
Mina ngibona ngani ukuthengisela into enhle. Kuthengisela ukuthi abantu sibadiniwe nokudubeka. Abantu balambile, amankazana hayi esikolo, bayalotsholwa bebancane. Konke lokhu yinto kade zizalungiswa. Alubakashi $15 billion le ingadliwanga. Kodwa ma ngikhangele indaba yokuthi i-MDC ithengisele. Mina ngibona ngani yikho lapho esile problem lingamaZimbabwe. It's becoming about uchangirai this, uchangirai that, how powerful uchangirai ukwanisa ukuletha abantu 10,000. Thina sesidiniwe ngakho konoko konke. Thina njengamaZimbabwe sithi mase siza kuthi yi-MDC kutsho kuthi sithiye abanye ama-millions akweZimbabwe abezanu-P F labo abangafuni ukuthi $15 billion le ibe ihliwe angithi. So mina ngibona ngani kumele kube yindaba yemaZimbabweni. Thina njengamaZimbabweni sithini kumele singagqoki i-red mase sithengisela ngendaba ye-$15 billion le. Kumele umuntu wonke egqoke konke akufunayo. Singene lapha sonke kurodi sihambe sechengisela njengamaZimbabwe.
Ngubani Nyari okumele ayenze khona lokho? Yena usethethe inyathela lakuqala yokuthi kakutshengiselwe wakhokhela. Masingamsoli phela ngalokho.
Uyabona PJ, abantu laba bonke abezanikezi labo MDC basebenzisa kabi. Yibo abasithwalisa nzima lapha emhlabeni, especially eZimbabwe lapha. Ngoba bathatha ama-chance, lo uyabona ukuthi i-$15 billion le iyaswelakala. So asambeni sisebenzise abantu ukugcinisa umhlangano wethu. I-good leadership esiyifunayo, uTsvangirai lo, kumekhande kumele engathi abantu bakhe begqoke i-red. Kade kumele ebize umhlaba wonke, ethi mhlaba asambeni, asifuni abantu abazagqoka red, asifuni abantu abazagqoka ZANU-P F, umuntu wonke asambeni. That's good leadership esifunayo lapha eZimbabwe. Asifuni abantu abaloko besidivider.
Hayi, asinikane phela ithuba. Dumisani, uthini ngalokhu wena?
Konke akusho ku-right ukuthi if abantu bazafuna ukuthi into le iphumelele kumele bahlangane ngobuningi babo. Lingasebenzi ngaphansi kweqondele lodwa. Inhlanganiso yenza njengemfesi ayisoze ikwanise ukuletha abantu bonke beZimbabwe ukuthi bagcwale emgwaqweni bayetengisela emadrofi wonke. Kungaba ngcono ukuthi kuhlangane. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi kube nomunye oqalayo. Entweni lezi siyakwazi ukuthi ungathi wonke umuntu baye phambili, aye sibaningi abafuna ukuthi baye phambili. So kuqakathekile umunye oqalayo. Nayiqeda lapho abanye sebesondela, sebesebenza bonke, kube nabantu nje abavela ku-civil society emaqembeni ezombusazwe abaphikisayo. Bonke laba bangahlangana ndawonye kuba yinto enkulu. Kodwa-ke kufanele kube nabantu abaphambili ngoba ungathi wonke umuntu ka-organize kaqoqe lento ayiphumelele. Kumele kube nomuntu oqoqayo week in week out eSouth Africa. Khona ama-demonstration but ayabe kukhona ngabantu abaziwayo nehlanganiso ezikhona ezaziwa ngabantu. So nalapha kumele kube nomunye ohamba phambili. Iqiniso elilapha ukuthi ey'nhlanganisweni eziphikisayo kuleZimbabwe ama-opposition parties uTsvangirai nguye oleqembu elikhulu. Lokhu akutho ukuthi inkokheli esingathi iyakwazi ekwenza kwedlula abanye. Hhayi siyatsho-ke ukuthi phansi lapha ebantwini abalandeli abaningi kwedlula amanye amaqembu. Njengoba eseqalisile kutho ukuthi abanye ngabasondele eduze bakhulume naye bahlangane babone ukuthi bakhuluma ngento yinye basebenzisanayo.
Kodwa okwanamhlanje phela lingaza-ke limthathele inhlonipho yona leyo eyokuthi nguye osukumileyo wakhipha ilizwi lokuthi asitshengisele nini madoda ngendaba leyi e-$15 billion.
Hayi, ngeke because nguye oqoqe into leyo. Kumele sikuvume ukuthi nguye oletha abantu ukuthi basondele lapha emgwaqweni bahambe batshengisele.
Lami ngiyahlonipha lokhu Dumisani okutsho ukuthi kade kumele kube lo muntu oqhalisayo. Kodwa ma ngikhangele sisi wami indaba ekhona ukuthi umuntu lo okhalisileyo that's so much of leadership I need. And we are wise, we see I'm a better leadership alternative. I need the better leadership alternatives. Everyone ukuhlanganisa abantu bonke kuqhakathekile. So engikutshoyo ukuthi asike sibe lokho sisithi muyoqhalisileyo. Ngiyabe ngikhangelela ukuthi ebe ngumthungameli ocabanga iZimbabwe yonke.
Lobe kungunkosazana Inyari Mashamombe, omunye wabalwela ilungelo loluntu endawonye lentatheli zindaba edumileyo uDumisani Muleya. Bebexoxa ecingweni lo Praxis Jeremiah Way Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso eqondisa ezenguqo izifa ithi sezisiya emaphethelweni inkulumo zokudinga usekelo lwemali ezancedisa amaqembu akuPremier Soccer League i-sponsorship. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso yezifa ikhangelele ukuba ensukwini ezilandelayo yethule isivumelwano esilwebelane lenye inkampani ocatshangelwa ukuba ngiyabo umakhalekhukhwini yeNet1 yona ezafaka imali ezasetshenziswa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu. Lesi sivumelwano sisagoqela wonke amaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besilisa lakucelela besifazane. Lokhu kuza ngemva kokuba usomabhizimisi iWicknell Chivayo ekhalale ukusekela inhlanganiso yezifa ngemali ngemva kokuba abamaphephandaba beveze ukuba umqeqeshi weqembu lesizwe uKalisto Basua ubengatholi iholo lakhe okwenyanga ezimbili. Loba nje na uChivayo wathembisa ukuba uzabe emholisa. Loba kunjalo umongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiyangwa ubikwa echayele ihlombe uChivayo ngosizo aluphe inhlanganiso yezifa kanye leqembu lama-Warriors. Esitha kula muntu oseke wakwenza lokhu selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Iqembu lama-Warriors liphakathi komkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo ozaqhutshelwa elizweni leGabon. Abafana beZimbabwe basalelwe imidlalo emibili njalo bazadlala leqembu leMalawi kanye leqembu leGuinea. Impumelelo yale midlalo iyezatsho ukuba baza kuyadlala kweleGabon loba hatshi. Kodwa iqembu leZimbabwe lidinga imiklomelo emithathu kuphela ukuze libe leqiniso lokuba liyedlala kumncintiswano weAFCON. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Jahelitala uJays Marabini uvuka Ndlovu ugqiba uhlelo esithi Ntombenhle. Ukuzigqiba ezohlelo ezosuku esikhangele bezihamba phambili. Inkulungwane zabasekeli be-MTCT zitshengisele lamhlanje eHarare. Kuhlelo lezemaphandleni besise-Beitbridge okungesinye sezigaba ezihlaselwe indlala lonyaka. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo. Untungamilinkomo lilal.